Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-6 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla leZANU-PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhe lusidla uBhedu.
Abanye ba ngabe iqembu leZANU PF sibili abanye njalo bese emaqombini amanye ajeneyo agoqela bona labana OTC omthwakazi ozaphu.
Ibandla le-CCC liyakulandula ukuthi kula malunga alo lawo athengisa kulesi sidalada.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue, into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa.
Kwezemelika, kambe umongameli Joe Biden engaba eqhuba kuhle umsebenzi na?
Mina mbona ngathi umnumzana Biden he is doing a great job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla leZANU-PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhe lusidla uBhedu kulelo dolobho. Abanye abantu laba babikwa belala esitaladeni lapho abangcolisa khona ngoba kungela zambuzi eduzane. Abantu laba babikwa bebhadalisa abantu njalo bebhalisa ukuthi bavotele kuward 1 eyiyo egoqela inziki yaleli dolobho. Kodwa isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ulandule ukuthi laba bantu bathunywe libandla leZANU-PF.
Izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khonaphana abantu bangikhona. Abanye ba ngabe iqembu leZANU-PF sibili abanye njalo bese emaqombini amanye ajeneyo agoqela bona labana OTC omthwakazi ozaphu abanye njalo yilabana vele abangayenziyo okwamabandla. So kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abeZANU-PF kuphela. Njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yasegodini. Sokule minyaka ethize nawo kulokhu kuthi kuyalungiswa kuyakhiwa. Pho ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becina bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona. Ngakho ke kuyadika ngalo bana ngabe i-council iyathatha isindaba le seriously. Lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ayikhambela ngkhona nxa ngayiphamba nisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi ba-relocate bayongena kwalaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni. Kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo ngoba thina njengebandla leZANU-PF libandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho. So akusikho ke ukuthi kona kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu. Njengoba ngithilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abalelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona. Kuphinde kube labanye vele abangangeniwe nalezi zepolitiki labo yabathola futhi khona pha.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa ngabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona, kuliqiniso yini lokho?
Lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathini. Ye, bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha koBulawayo. Seke sikubona ubana abanye babuya bebela magonyeti awembambayela amagwili into ezishini ezinjalo. njalo nje babe bethengise abanye ngalaba nafya bethengise bephindwe bebuyele kodwa abanye bangona sengisebenza bagcina bahlala khona apa baba izakhamuzi zakhona apa kobulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo bana umuntu angahamba ngapi la ngapi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi yona banike sona ukuthi xa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhona apha emzini labo elifike khona lihlalisane labantu bona labo elibathole bekhonapho hathi ubona lifike selicine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho liyabe seliseli wrong ngiyabazonda abantu nxa sebefikile benze njalo babone yiba sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bejiye izigaba zabo khona kwana yiko okugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona interest yabo iyabe isemuva emakhaya lapho abasuke khona.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kumaviki amabili adluleyo amapholisa kamanisipala wedolobho lakobulawayo ake azama ukuxotsha abantu laba kodwa kwaqhamuka udlakela kwalimala amanye amapholisa acine esebenzisa imibhobho elenhlamvu zamarabha. Amapholisa ayithoba munwe munye abotshwa ngemva kwesehlakalo lesi esetheswa icala lokufuna ukubulala. Kodwa ophethe isikhundla somgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amapholisa la abanga ayetheswa icala leli abalenzanga icala leli ngoba abakwenzayo kusemthethweni kungafani lokuthi basebenzise inhlamvu ezibulalayo njengalokho kwenziwa ngamasotsha eHarare.
Amapholisa wekhansili lawa ayethisha umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call amarabha bullets yekuliqiniso ukuthi lokhu kwayenzakala proportionately ngesikhiwa ngoba into esiyikhangeleleyo thina sisebenza sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapholisa awekhansili adubula abantu baku 5 Avenue angamavenda awezanu PF sokuthela abantu about 5 AG when they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabezama PF and njalo that's why libona amapolice lawo asethisha umlando akowe attempted murder because they dispersed abantu bezama PF aso ukuthi ilizwe leli libopha amapolice ngoba basebenzisa izikhadi ngesikhadi esingayisizwa hayi but yethisha umlando simply because kwadutshulwa ama vendors awezama PF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. Uchairperson weNeanda District owezanu PF wazwakala address ama vendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo go back and start do your business as usual u 5 Avenue as if that area is designated for that business encourage abantu incite violence yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe abanye abantu bavolele sithokisini for inciting violence abezanu PF they are not thina njengemthwaka the Republic Party sithi lokhu igukura undikithi ngoba amacala ayiwo like lokano kwenzakala eHarare usocha era kuqa 45 degrees lidubula abantu alizakele liyanjiswe ecourt alizakele ibotshwe up to date but abakithi abayibo abayenzi into eyayisemthethweni ngoba amavenda ayesejikijela eyala iresist umthetho owe city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable yikho kwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe city council yakobulawayo ethi fumlando uyatemtek meda which is unconstitutional and i-council izasebenza njani ngayizanu PF i-city yona ayikwanisi ukubotwa kumbe abaxotshwa wherever they designate themselves according to the law. So thina sithi lokhu yikusivimba lokhu yikupinda indlela zonke eze grand plan ezokuncindezela abantu besiNdebele ezokuncindezela abantu bakomthwakazi from Zambezi to Beitbridge.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Njengoba i-Studio 7 ingakhethi hlangothi, siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Swithani Chirotsa. Yena othi ibandla leZANU-PF lifuna ukugcona nje ibandla le-CCC phezu kodaba labantu la abathengisa esitaladeni sika 5 Avenue.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue. Into ekhona ikuthi abantu bakhitshwa. Izalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa zavela zakhitshwa. Kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwaBulawayo, vele abantu abatsha. Thina sasikwazi ukuthi uBulawayo uyagcina osikhulile, sikwazi ukuthi uBulawayo uyagcina intandane. Kathesi into eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ama-address koBulawayo. Uzananzela ukuthi ungahamba kathesi ebusuku ku 6th Avenue uzananze ukuthi abantu bayabelela esitradeni khona pa ngoba abalazi indlu koBulawayo. Abantu labana balala esitradeni ngoba iZANU-PF ifuna ukuthi abantu labana beregister ukuvota ku ward 1, bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze eZANU-PF. So iZANU-PF yabiloku ibuthelela amavenda ku ward 1. So sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguquko elizweni ukuthi behambe beregister ukuvota ngoba kuthange bekulamasotsha. Indaba yangikhona siseyangenelwa lamabutho, yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll, ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o-5th Avenue ngamalunga ebandla lenu?
Lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezana ibasebenza i-city council ibasebengumsitheli. So abantu abathengisa laphana ku-6th Avenue lo-5th Avenue ngamalunga eZANU-PF, ngoba ukuze tholela indawo yokuthengisa kumele ube card leZANU-PF. Kwathi ngemva kwe-COVID satshela amakhansela wona la alandela uMonsora, sabatshela sathi lingakhipha abantu, bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khiphana abantu. Sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho, lingazikhiphi, bona bathi balandela umthetho we-COVID. Nasasikwazi ukuthi bengavele libakhiphe kumbe bengavele bekhitshwe. Into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu beZANU-PF. So kwathi sokusiba lokhetho luka provincial chairperson oweZANU-PF, yikho esabona abantu abaningi abangahlali koBulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo. Abantu labo basaqalisa ukubona songabantu vele abaphethe amakhadi eZANU-PF begqoke impahla zeZANU-PF. Labo abachoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le u-CCC vele ayila muntu lapha, ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa. Sokulabantu abasha beZANU-PF, njalo iZANU-PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba. Imali izokuthengisa ezamabhe azisahambi kumsitheli, imali esezihambe ezikhwameni zabantu beZANU-PF. So esingakutsho ngesikhiwa ukuthi yikhu ku-City Council.
Lo ke ngumnumzana Swithani Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Uba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe, i-inflation, sehle saya ngaphansi kokuliqanda, u-minus ngesilungu. Kutsho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube etshela leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho lakoBulawayo uke wavula amanzi okwamahola amane nje kuphela ngemva kokuwavala okweviki yonke. Umanisipala walele dolobho uthi ukucitshwa kwamandla kagetsi lokhu yikho osekubulale imitshina yempompi ezidonsa amanzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Chakazo umhlelivuka njani njandonke ayisiyabonga. Ngicabanga ukuthi abantu bezimbabhe bonke laba abaregister abantu abatsha bazilungiselela ukuthi ukuvotela i-TPC balambele ukuthi bathole uhulumende omutsha. So sicela ukuthi abantu be-TPC ubukhokheli ungaphoqi abantu bezimbabhe bangahlali begoqa izandla bathule kungabe likhona abakwenzayo ngoba manje kufanele ngabe sebele plan B ukuthi njengoba izanu isale ukwenza ama reforms sibe la iphi plan ukuvikela ama vote abantu bezimbabwe ngoba manje zi ready sikhangelele ukuthi siyabuya sizovota asikhangelelanga ukuthi bazasitshela ngokuthi kurikiwa ama election bazasitshela ngokuthi sibe secourt bebiyela komalaba futhi sikhangelele ukuthi bebe solution ukuthi bazavimba njani ukuthi kungarikwa ukuze sithole uhulumende omutsha ngoba manje sesikhathini esibi esinzima kakhulu. Siyabonga basakazi okhuluma ngodawu 263 sile themba ukuthi umyalo inyanga lezizayo ukhona okungcono esiza kuthola. Siyabonga ngoba silungiselele ukuyavota sikhuthaza wonke umuntu ukuthi abantu basukume bazimisele onyaka kufanele siyetshintsha isimo sakithi. Siyabonga
siyalibingelela siyalibingelela abantu bonke abakustudio 7 abalaleli bakustudio 7 kunye labasakazi bakhona hathi bo sesidiniwe 42 years sihamba lezana 42 years sihamba lezana ilamanga wonke ukukhuluma ilamanga abakusekelayo ngabasuthayo abadlakiyo bona abakhuluma ngabadlayo bakhona esilabo abakuzana abahawula silabo kona bahawula du abatholi next kodwa lokhu bephethe bemfumbathi sibhakela abantu abatshiya le nto abayibona abayikhangele balimazi abahambe labantu le nto abayibonayo ukuthi lapha singanceda kwini asingeneni kukhona okuyi-one kokuthiwa kuyi-one khokunami angangikwazi nanko kupolitiki kodwa ngenkulumo zabantu ebazikhuluma abantu bangikwazi ukuthi bacabangani izanu ilabantu bayo
linjani basakazi westudio 7 mbingelele umthwakazi wonke laphana jikelele ngifuna ukuphendula lo mama weBotswana othi phambili nge-trips iphambili ngochanisa thina sisakhonje sibambale lamashona umtshado wethu lamashona sisiye emaphethelweni iunity akhothi kankomo lo mgabe yehlula ukuthi size sibambane lamashona ukuthi hayi sibulala abulala abantu bakithi abadlula 40,000 so thina ukuthi singekele ukuthi sithule umthwakazi wethu ubana kulo mama weBotswana othi phambili ngochamisa umthwakazi uzobuya kuphela uyathanda kathanda umthwakazi uzobuya kuphela ngiyabonga basakazi ngokuhlala seSouth Africa igama ngobheka impilo nyati
7 njani siyabonga inews siyabonga kukhuluma ngodawu 263 hayi siyabonga siyanazelela ukuthi abantu abatsha bayanazelela ukuthi izanu PF iqembu lemgulukudu gulukudu ecabanga ukubulala abantu kuphela akulanto abayicabanga so abantu abasasele esesinenkinga labo ngamakhehla lezizalukazi emakhaya abalokhu berojwa ngesikuba kodwa abantu abatsha kudala baphuma iningi labo lalela le igengi le engafuni ukuyasebenza ehlala lokubelokhu iphiwe imali okuthenga intshengo emakhaya konke lokhu sikubhekile kodwa ngicabanga ukuthi abantu abaningi abarejista manje balungiselela ukuthi bathole uhulumende omutsha i-TPC bavote ngobuningi sike sitshintshe uhulumende khiphe imigulukudu lezigebenga ezilesibindi sokuthi zikhiphe umculi esiteji uwinkidingi ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso izigebenga. Siyabonga siyabonga ukuthi lo studio 7 khiphe indaba zonke ezinjalo. Siyabonga wasakazi
sakazi omuhle lani lonke balaleli kulapho ku-studio 7 okhuluma ungusiwa likhulu umfana kanyoni ehe hayi sakazi siyabonga kakhulu ngibonga engengezwa lapha ubize indoda ehlaziya ezepolitics ekhuluma iqiniso ngeqembu le-TPC asilizondi le qembu kodwa into esizondaka ngamanga kambe la madoda abhoda ubathole ukuthi anithazowina ngoba uma uhamba emakhaya ukhulume ne-TPC endaweni zemakhaya deep bakutshetha sifuna ukuzwa lokhu ngoba laba abantu bahambe kusuku befike farmapost kuphela okusenakuthola ezinhlahleni bahamba nje abathakati abaqonde ebantwini wabesaba uyabona ukuthi abantu bazobaxotsha ayikho le nto ekhulunywa ngulobo wa Magarera hayi usho ukuthi ufuze umkhulu wakho namanga lo kuthiwa wathi wabona uTrump lo kuthiwa mbanuchamisa mina iqembu leyana alilayo into elingayenzela abantu bezimbabwe eqinisweni vele akaze lenzele lutho i-opposition leyana yabona iqembu elingathi lingafaka umfutho ngisho lasephalamende lasebantwini nje ikakhulu vele abangapha mina ngikhuluma abantu besindebeleni ngoba vele already i-country eli-divided musi ngoba kwenzakala ilutho esindebeleni into zonke zenzakala eHarare so mina ngikhulumela ukuthi abantu bevotele MRP bonke abantu bebengapha TPC mafuna ukulalela amanga uvotela amanga aqhubekwe khona kodwa ke izani ekhaya abantu bakithi lihlale phansi silungisene indawo ikhona indoda emileyo ebiza ayamemeza iChumayeli Vangeli lokuphenduka ukuthi abantu beze ekhaya umqondisi weMRP sizani zonke sisapotele umuntu uyakudinga nami uyangidinga hayi bo TPC ezani phephe ukukhuluma ngayo bese yazi izinto zayo TPC hayi into esilindile ukuthi idliwe intinki igama futhi ngoba into abayaziyo sebathintsha ka 20 amagama bathintsha futhi manje bayagcina sebezibiza bathi beyinato
Studio 7, Studio 7, lapho hapo ngase America linjani hayi thina siyaphila banjani bonke bathathe ngithi bezindaba sithi zindaba ezimnandi hayi siyaphila hayi tyene sibili wonke lusile hayi siyabonga babiles Sila bantu bamlima siyabonga likwenzayo ansinzela umuhle kakhulu hayi simbone nje umbonelano kuncanapha hayi akuyahamba kuyahamba kuyashilisa ulinyarangwani kuza kumelela siyaphumelela nankhanyele nankhanyele kuzaphumelela Hayi 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 ngoba ayikomo vele nawe ihlaba ibulale iyakhatha ikhatha balunga ngkomo lokhu ngikhumalo lokhulumayo ngikhumalo lokhulumayo yabonga siyabonga sibe sifiliya indaba zifilisar Tandar, tandar, tandar. Sikakhulu hayi kuhle siyabonga. Siyabonga madwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo uphatheke emkhosini wokukhumbula isehlakalo sokutshaywa lokubulawa kwabensundu ngamapholisa edolobheni leSelma eAlabama ngomnyaka ka-1965. Leli lilanga liqakatheke kakhulu embalini yelemelika ngoba ngemva kokutshengisela lokhu okwakukhokhelwa ngumoyi umnumzana Martin Luther King Jr. lenye inkokheli yabensundu yikho okwabangela ukuthi owayengumongameli umnumzana Lyndon Johnson avume ukuthi abensundu baphiwe imvumo yokuvota. UBiden ufole labalwela ilungelo labensundu bahamba phezu kwebholoho lapho okwachitheka khona igazi. Kusenjalo, amanani awethulwe nguhulumende welemelika atshengisa ukuba umongameli Joe Biden usesungule imisebenzi edlula izigidi ezilitshumi lambili, i-12 million, selokhu waqala umsebenzi kuminyaka emithathu edluleyo. Amanani la akhomba ukuba lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwedlula iminyaka phose engamachumi ayisithupha. Lokhu kwenzakala lanxa umnotho welemelika uke wahlakazwa lubhubhane lwe-COVID-19 ngenyanga ezilutshwana isanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Bonama pandits bathi has never been done in 60 years. Singakhangela futhi kulama bill apasiweyo anjenge Inflation Reduction Act, insulin, lamanye amaningi okuncedisa abantu abakade belesikweleti zokuhamba esikolo, ukuthi ba write off zona lezo zikweleti ngoba abantu sebeqamuka ngendaba zokubhadala imali eziningi ezikweleti zesikolo. Ngoba ngama interest angkhona abengapheli. Kade kulabanye kade balama school loans from the 1960s and 70s. Ogogo labanye abahamba emsebenzini ukuthi izimali zangkhona zazingabhataleki. So ukuzikhansila kade kuyenziwe nguBiden, amakhoting akangeni phakathi kwendaba yangkhona was very helpful futhi nge positive indication for the economy. Ngoba abantu baye besebele imali eyokusebenzisa kwezinye izinto in terms of investment or ukuthenga new things in the economy.
Kodwa nxa ukhangele wena ikakhulu sikhangela ukubana bekulobhubhane lwe-COVID-19 kuyatshengisa yini ubuciko obenziwe ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho sivela kusikhathi sona leso.
So mina mbona ngathiwa umnumzana Biden he is doing a great job ngoba sikhangela laphana kulo mongameli Trump sase sisaba ukuthi hayi kwakuzaba lempi iWorld War 3 anytime ngoba kwakule new things every day being said by the most powerful person on the planet. But hayi okwakathesi ngathiwa inhliziyo zethu sezihlale phansi for a minute ngoba sibona ukuthi the domestic affairs ziyachisa and the international affairs ziyaqhubeka phambili ngokuhamba kwakamongameli e-Ukraine sending a very powerful message ukuthi America maye ngumngani wakho, it's with you through and through. Ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Moringa isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obe khuluma esecingweni esedolobheni le-Ohio.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Manai wazen zwana konje njanga window mthoba konje njanga window mthoba zwana konje njanga window mthoba zwana konje njanga window mthoba manai konje njanga window mthoba zwana 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 batengu lova uchara skela kutwana mhlana lova. Uyazi ngilisentene ya uthi kimi yena akalanda buzonlobola. Afasikile thingi yaqombola. Donki chapu vela ngiyabakola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola. Ingabhala ngapha njengamadire enqola. Ngikhonja njanga window mthova. Khonja njanga window mthova. Zwa, khonja njanga window mthova. Zwa, khonja njanga window mthova. Manai, khonja njanga window mthova. Zwa, khonja njanga window mthova.
Uma 9 esigqibela ke uhlelo lwethu lengoma ethiwa yona ngikhonjwe njengowindi womchova. Isikhathi so singasavume ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.